Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 18 ngwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivukubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa le-CCC 121.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke beforma ipresidium, they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kwele Angola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe liposition ikhona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho. Ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Akusithandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezanu babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe emangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho. Kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe. I-CCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusimbisele emuva, lokhu kusipha isympathy. Abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza. Alabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi, bayabhala bafike bathele umlaza, bathele i-oyili, bathele i-petru baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminista ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu. Sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008 kuleri run okwakhala khona uThwangirai. abantu baqunywa izandla bebulawa amasotha ahlathatha over electoral process izeke yafaka eceleni yiko ke siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa lesisi si 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga eCCC alwisana wodwa.
Ngike ngabhodaboda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uValerio I think nxangaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Mohadi lochairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke be former presidium they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambanisa kwehedwa ngoba thina njengezani PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna unqoba kuhle lokaba kuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga awe CCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulosiswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos bonke bengamalunga awe CCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana so nxa even so uchisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF siko khona ngale thini ngoba ndabona bathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha bangathi labo bebe dajulelwa amaphepha abo ukukhankasa amapolisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedajuliwe edajulwa ngabantu bona labo abe CCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakuseke chegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama posters ethu senza lokhu lokhu kwathathunywa ngu manager kunenge engawuqamba khonapha ekobulawayo ama posters ethu ahlale dajilwe njalo nje siyakubika kono ke emapoliseni kodwa kwesikhathi nxa singela bufakazi nabantu kubanzima kathi ngikhuluma so ingatsha zethu ze security ku ZANU-PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna kwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapolisa masinyane kwenze lokho kodwa i-application ukwenza ukuthi kona ku-approve ngoba amapolisa kabalani lokuthi iZANU-PF kumbe i-CCC kumbe izaphu kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lati sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imhlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenza ngama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
ELeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini isihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesisikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke ingeke ibe ngumlamlankuzi ozimele ukudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba into efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha, kungadingeki ukuthi iSadaki ingenele kudaba lweZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatsheka babuNkobo ngoba nxa isivele sinje isikhomba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba esebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungakho ukuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba ikubaxalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento leyo ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sikhulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphutha elikhulu lele lenziwe yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwandaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudonselana okunjalo inhlanganiso esifana leSadaki le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba lweZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lomavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ikuthi iSadaki kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama observers. Kodwa ke iZimbabwe is a sovereign country okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi i-leading party okuyizana PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi kulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe siyizimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emakhoti, nxa isidlule emakhoti except nxa kulendlela etshengiselayo ukuthi noma i-TCC noma izaphu noma yiphi iparty eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngeimagine enkulu kubese kutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sokufika enye indlela yokuhluthuna umbuso ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki nxa kusafanele ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokhu okutholakaleyo kumphumela yokhetho.
Alo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalichumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lezomvikela ele Defense Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile, kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanqa ababhubhileyo bebebaningi kulanyakenye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba ese-insiza esigabeni seMatabeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. abancintisa bemele ibandla lezanu PFA insiza ngomnumzana Space Thole lo Faraita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani nonke? Hayi, siyajabula umsebenzi eliwenzayo, qhubekani phambili ngokusethulela izindaba ezilahlonze. Mayelana ngendaba zokhetho, hayi, nabonangani abantu abalenkinga ibana abantu abavutisayo la. Ikhomishina le yokhetho le yizanu PF liyakhomishini le. Kumhlophe kuyacaca ukuthi ikhomishini yana is working under zanu PF. Akula bandla elingabusa 40 something years. Loko liwina, liwina. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi labana abantu abavotisa laphana ngabantu bezanu laba. So ngeke kaze kube winise enye iparty, bavele bazalo loko beyirigeli zanu, loko beyirigeli zanu, hayi hayi. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi hayi. Kusaselo kunzima lapha. As long kusaphethe abantu abakhona pa ku-commission yokhetho. Ngabantu bezanu laba. Batshelwa bani ukuthi yenzani so. Hayi, kunzima bakithi elizweni lakithi. Lizwe lakithi linzima kakhulu. Sizoba izigqila. Angazi ukuthi kazi kophelela kuphi. Angazi kazi kophela abantu lokubekaleyo kube izigqila. Hayi, ngiyabonga.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu sibingelele abalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zifosa abantu bakithi ukuthi bevotele izanu. Kodwa ngemva kweminyaka engaka izanu PF yehlulekile. Lazo izinduna ziyakwazi izanu ihlulekile. Bengajabuliswa bona ukuphiwa izimadlana lamaveni labahamba ngawo emgwaqweni efileyo ebuleyo. Izanu besehlile kuyimente naleyo migwaqo. Bethi lathi singatholi lutho siyivotele izanu ngenkani. Abasiyekile sivotele i-change. Ingane zethu siyazibona ziyahlupha. Imfundo kayisekho ngoba kufunakala ama-US dollar esikolo. Thina asisebenzi singabazali, sikwazi ukubhadalela abantwana isikolo. Akula migwaqo bayibona, akula zibhedlela, akula manzi, akula magetsi. Imisebenzi ayikho. Ingane zethu zifola ulayini ku-passport office zifuna ukuthatha ama-passport ukuthi ziphume ziyedinga umsebenzi eBotswana. Yini yona leyo induni yokuthi vivotele izanu ukuthi kuqhubeke i-5 years ingane zisiyakwezi kafulene eBotswana kube siyadliwa zingonyo zamu South Africa zichiswa ngamathaya South Africa. Yikho nokubathi sikuvotelele khona izana. Kodwa laba akwazi ukuthi balwa lo Smith bembangisa into efana lana le. Lati sisikhadile izana, lebe siyekele sivote umthandayo. Bengasibambi inkani. Thina sithole lutho ngezana. Izana isikhiphe isithunzi singamazibhabha. Sisifuna i-change. Siyabonga.
Ngiyabingelela inkundla yezokuxhumana. Studio ngibonga leli thuba lokukhuluma ku-Studio 7. Ngigqugquzela wonke umphakathi ukubana wasiphumeni ngokuningi bakithi siyevota. Nabala e-South Africa asukumeni siyevota, ababhalisayo ukuvoteni singalahli ithemba, kuzosilungela nathi one day. Siyevota abantu bakithi, sike sikhipheni leli qembu kudala labuse singakazalwa. Inezithembiso zamanga, izano inezithembiso zamanga ezingasisindawo. Kona lapho ngomanje siphila eSouth Africa kwamanye amazwe shiswa every day sibizwa ngamagama angasile sihlupheka sigijima waya every day asilali silala wenyona but sinelethu elizwe okufanele ukuthi mhlawumbe ngani siyakusebenzela lisiphilise liphilise nabantu abethu imigwaqo ifile akunamanzi akunagetsi but baloko abeveza izithembiso zamanga bethi bona bazolungisa ilizwe after ukubhodwa. Angeke abantu bakithi lize likhohliswe ngempuphu, likhohliswe ngenkomo, leze lizinikwa everyday. Lizolenzelani lezi zinto? Amafemu afile, ayikho imfundo iphansi. So akunjelwe ukuthi wena kunguwe oya kuphuma emzini wakho uthi wona uyavotela izanu. Izanu lo oyivotelayo uthi izovusa liphi lizwe, ngoba leli lizwe yalihlukeka wona ungakazalwa, usuzugugile, washiya abantwana wazoba ugogo usungaka. Kwazoba umkhulu kulwa kubisa iqembu eliyiwayo.
Yes, Studio 7. Ngizathanda ukuthi ngikhuthaze laphana abantu beZimbabwe ukuthi yiso isikhathi sokugcina, first and last bantu bakithi. Sambeni siyovota bantu bakithi, first and last bantu bakithi. Sivuse namakhanda sesikubonile esikufunayo lesingakufuniyo. So isikhathi sokugcina abantu bakithi ukuthi sivota sikhuphe leshiti lekamnangagwa leyi esiyibonayo le bantu bakithi. Sami sivota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle siyekeleni lokhu esikubonayo bantu bakithi. Kambe another 5 years futhi ezobuya silokhu esiphila kanje bantu bakithi sivuse namakhanda.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona sithi kubalandeli be-Church Champion sicela sifikisa abathengisi abalelungelo abaleseduze kufikisa ilizwi kumthungameli u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi nokuthi enze iphathi ingazathi nyamba ama-church kuphela. Lati abemabhawa sicela akasibonga asitshele idatha uyasithanda uyasifuna. Lathi esilandele ezomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezi nyanga zethu ezelaphayo sicela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abanisi esinganaseyibo bantu lapha kuye. So lokhu ngibona ngani kungambiselela emuva kuyabisela abantu emuva. Sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga lathi siqakathekile ebandleni lakhe. Siyabonga Mbingo Benzite.
Iya ngibingelele emsakazweni Mgqilazi mfo wamanxiwa okhulumayo. Ngibuya phansi le maphisa. Sanibonani balaleli, sanibonani basakazi bethu ku Studio 7. Yiba kwethu kusela amalanga, sela amalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela. Sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bani bakithi ningadideki, ningasichithi isikhathi, ningamoshi ithuba. Votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana. Votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa. Umnangagwa makaphume asikhatha asinandaba ukuthi kungena bani. Njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni china akuzusiza ngalutho. Kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabiye kushintshe. Makungashintsha le system ekhona mayingashintsha le system ekhona bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sakwaMthwakazi nesizwe saseZimbabwe babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha indabo zabo.
Studio 7 ninja, hayi siyaphila. Ngike ngiphawule la mina, hayi abantu kasikeni sikhuleni, asike sikhuleni. I-43 years is not a joke, kuloko kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela. Ambona ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso. Sakhuluma ngebandla leli ngesabuli khuluma ngegama elizano ngisaba nje lokukhipha emlonyeni wami leli gama. Ambona ubaba lo mthuli angicabanga ukuthi umuntu o-right kahle kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le kuluma zikhulumayo asizonkuluma ezomuntu o-right omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahluphekayo abangaphandle kwelizwe. Hayi kambone ambone impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hayi ilizwe li-right sesenze lokhu lalokhu. Hayi ambone ukuthi umuntu ophililelo uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kati abantu bebaleka bonke bejampe ilukuzini iboda bekhetha ukubulawa bekhetha ukuchishwa bekhetha ukulinyazwa zingwenya babalekani kufanele ucabange. Layo ubaba wethu nalo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing umuntu okufanele ecabange ekhule mahlathini lo okhuluma.
Siyabonga Zulukandaba. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese-Washington DC. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces. Njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale umdubo olukhulu, kutsho ummeli welemelika kumanyano we-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu aziselamizi, abantukazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwengulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. Elemelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-Ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El Fasher, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa imbiko ethi kulamaxuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, okubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kumele sikhuthaze amaxuku la ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. Elemelika kunye lamazwe adlelana lalo acebisa amaxuku la ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, elemelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa koncedo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sisombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC alwiswana wodwa nje kuphela. Le-Zimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele-Angola. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo elifisela impela sonto elijukela ngu-Chris Gande.